sadelele i-college saophelileyo nalo sadiploywa ku Midlands province and i-Midlands province yasitshela ukuthi sihambe ngokwe-South District. Sasifika kona ngalo khathe sibesitshela ukuthi hhayi kasilwa umsebenzi kodwa sithina siyakhona ama-temporary speakers ngale sikolo bayafundisa. So thina kasongokusitshela ukuthi hhayi umsebenzi kakhulu kungukusitshela ukuthi umsebenzi kakhulu sazama ukubachela ukuthi sihambise i-problem yethu ku-provincial offices back bona bathi hhayi sihambisile kodwa into yesihluphayo kakhulu ukuthi ama-temporary teachers akhona bayafundise esikolo and umthetho we-ministry futhi wona nga u-qualified engafika kumele ukuthi u-temporary enikwi bathi bona i-24 hour notice but konke lokho vele awafuna ukuyenza so thina thina sifunga ukuhlupheka kathesi vele siyalala erenkini
selikhulumile lohulumende njalo bathi bazalincedisa ngani
hayi kathesi vele kasikakhulumile uhulumende kodwa sizama ukuhambisa i-problem yethu ku-provincial office ukuthi kumbe bangasinceda kumbe bengasithengela ezinye ndawo lapho singathola khona umsebenzi
selizwile ukuthi kulabanye abalohlupho olufanayo kwezinye izigaba zelizwe
ya bakhona abaningi ngendaba yokuthi ama-colleges amaningi vele ba-releasile the likes of USAID Teachers College, Belvedere, Mutare Teachers College. Wonke lawo ama-colleges ba-release ama-qualified teachers. And all over the country, it seems we are struggling with the umsebenzi.